Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhlazi ku-24 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wethesa ibandla le-ZANU-PF umlando wokuphuza namaphepha okuvota ngenjongo yokuthi kuvote abantu abalutshwana kobulawayo laseHarare.
Selokhu ngathetshulwa yingwe ngikupolitics, angikaze ngibone i-election efana laleyo ebesikiyo namhlanje.
Uxolozo lukandaba lamhlanje ngolwesine mhlazi ku-24, amagqwetha enhlanganiso alwela ilungelo likaZulu alobele i-commission ebona ngokugqutshwa kokhetho e-ZEC ekhonona ngokwethuselwa kwabavotayo ngamalunga enhlanganiso ye-FAZ esekela ibandla le-ZANU-PF.
Kuyikwethusela kungokungahambisani lokhetho olukhululekileyo, ngokunjalo kwenza ukhetho lolu ucizeleleke phezu kwalezi ezinye izinto esizibonileyo ukuthi lukhetho lungakhululekanga.
I-Commission yezokhetho i-ZEC ithi izazisa impumela yokhetho lukamongameli ngomvulo ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wethesa ibandla le-ZANU-PF umlando wokuphuza lamaphepha okuvota ngenjongo yokuthi kuvote abantu abalutshwana kuphela kobulawayo laseHarare. UChamisa utshele intatheli zindaba izolo ebusuku ukuthi ibandla le-ZANU-PF likhanya selitshaywe luvalo ngoba libona ukuthi liyanqotshwa. Kodwa isiphathamandla se-Commission yezokhetho e-ZEC umnumzana uTloyile Sligwana uthe ukuphuza kwamaphepha lokhu kubangelwe ukuthi bekulendaba eziphathelane lokhetho emthethwandaba. Sixoxe lomunye wabancintisa ukuba ngukansila kuward 1 kobulawayo engowebandla le-CCC umnumzana Mbuso Siso.
Selokhu ngathetshulwa yingwe ngikupolitics from year 2000, angikaze ngibone i-election efana laleyo ebesikiyo namhlanje ukubana kuyathi kusiyavulwa i-polling station kungela ballot paper, njalo i-ballot paper lingayinspekthwanga. Ngilesimanga, ngilesithuli sokuthi thina njenge-opposition nxa singavelelwa ngesikuvelelweyo sihambe kwi-election engela inspection ye-ballot paper, i-election ephuze ukuqalisa, kumele iqalise ngo-7 ngapha ngakithi ku-ward 1 yaze yayoqala ngo-11 esithola lapha ku-polling station ade ngivotela khona yaze yaqala ngo-1 o'clock. Kambe singathi thina nxa sesidliwe bese sikhala ngokuthi sidliwe, ngoba mina ngibona yonke into leyi kayenzakalanga ngendlela eyiyo. I-ZEC ayiphathanga umsebenzi ngendlela eyiyo. Ngingazi kumbe kube lesandla sokunye kube khona, kodwa ke hatch day election esibe layo ngenye i-election engizake ngiyichaze ngiyibize ngegama.
Lo-ke ngumnumzana Mbuso Siso ongomunye wabancintisa ukuba ngukansila kuward 1 kobulawayo engowebandla le-CCC. Siphinde saxoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa.
Ukuphuza ukuvula kwama-polling station kobulawayo sibona kuyinto enje ngabomu, ngoba sinanzelele ngesikhathi siyenza i-voter registration ukuthi ZANU-PF bithatha abantu abaningi abavele emaphandleni ibabhalisa lapha kobulawayo. Esikunanzelele emini yayizolo ikuthi bese kulamakhombi akade ethutha abantu kuward 1 uyahambisa kuma-polling station ukuthi bavote. So sibona ukuthi khonoko ukuvula ama polling station beqamba manje ukuthi ama ballot papers kawakho bekuyimizamo ekuthi bona laba abavela emaphandleni benelise ukuvota edolobheni. Njalo iZANU PF ihaza amaphepha amaningi idolobho lonke. Amaphepha lawo ale message ethi yona abantu bengayivota nxa yokuthi ukhetho lurigiwe. Thina njengebandla le Citizens Coalition for Change asizange sibe lombiko onjalo. Kusithi ukuthi laba abantu athi behaza amaphepha esicabangela ukuthi ngabe ZANU PF bebezama ukuthi beyehlise inani labantu abavotela iCCC besenzela ukuthi inani labantu abavotela uMnangagwa likhanye liphezulu. Siyathaba ukuthi abasekeli bethu abaningi baphume bayovota babonile nje ukuthi lokho imizamo yezigila mkhuba yabantu vele abangagcwelekanga, abantu abangelambeko ongcolisa idolobho lonke besebenzisa izimali eziningi ukuthi beqamba amanga esithi thina ngesikhiwa i-electoral malpractice.
Siyabona ukubana ugatsha lwezokhetho olwezek luthi lona okubangela ukuthi baphuze ukuthi bathumele amaphepha yikuthi bekule ndaba ezisemthethwandaba ezibangele lokhu. Lina liyakholwa na ukuthi lokhu kwenzakale ngenxa khona okukumbe kwenzwe ngabomu ukwenzela ukuthi abantu bangavoti ngobuningi koBulawayo laseHarare?
Ama polling station amane namhla kazange avulwe isizathu singesokuthi ama ballot papers kanjiswanga kuma polling stations ngesikhathi. Siyazi thina ukuthi ama polling agents alala khona e polling station elinde amabhokisi njalo kuyabuqathela ukuthi kungakaqalisa ivoting kuhle kubalwe lawo ma ballot papers. Kodwa izeka yenelisanga ukuthi kwenze ngesikhathi lokho. Sijibani ukuthi inhlanganiso ehluleka umsebenzi. Okunye esikubonile ukuthi kusike kwayangisa ngoba kwezinye indawo ama ballot papers la afike ngezikhathi zemini, isikhathi zabo 3-4 PM ihola lika 4 sure kambe sure. Kwezinye indawo ama ballot papers efika ngo 5 PM ilanga selichonile vele. Sibani ukuthi abantu ababelindile kuyabe sokufuna labana abalesineke. Okunye sikusolayo kakhulu kubekwa kwamatafula ngaphandle kwama polling station. Amatafula la besibona amalembu eZANU PF, sibona njalo bethatha amabizo ebantwini bebuza ukuthi bavote njani, njalo uthathwa amanombolo zefoni. Lokhu sithi ukuthi abantu babengakhululekanga ukuthi behambe elizweni labo.
Hello ke ngumnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla leCCC koBulawayo. Golunye udaba amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights aselobele iCommission ebona ukuqhutshwa kokhetho eZEC ekhonana ngokwethuselwa kwabantu abavotayo ngamalunga enhlanganiso yesekela ibandla leZANU PF IFA ethiwana IFAZ. Amalunga alinhlanganiso abefake amatafula phandle kwezitishi zokuvotela endaweni eziningi zelizwe izolo ebhala amabizo lemininingwane yabantu abavotayo. Ukuhlaziya lolu daba ke sizwe ingxoxo uNtungameli Nkomo weStudio 7 ayenze lomnumzana efidlela Ncube.
Kuqondile lokho okuthiwa ngamagqwetha ukuhlangana kwabantu kufakwa kwetafula laphambi kwepolling station kwesinye isikhathi kumamitha angaphansi kwe-300 meters kuyahlupha kakhulu ngokuba kuyikwethusela abantu, kuyinto engekho emthethweni, kuyinto engamukelekanga ebantwini abalenjongo yokubamba ukhetho olukhululekileyo. Laba bantu abatholakala kulezi zitishi besithi baya-researcha, besithi bafaka itafula lokuthi bakhangele ukuthi ngaba abantu bavote njani. Yonke lento ilenjongo yokwethusa abantu ukuthi abantu bacabanga ukuthi kabavikelekanga, ngokunjalo bagcine bevota ngendlela akade bengasoze bavote ngayo. Kuyikwethusela kungokungahambisani lokhetho olukhululekileyo, ngokunjalo kwenza ukhetho lolu kugcizeleleke phezu kwelezi ezinye izinto esizibonileyo ukuthi lukhetho lungakhululekanga.
Sibone abanye befaka umthetho ezandleni zabo bebaxotha abantu labo, abantu abafana labo Themba Mliswa oncintisa elilunga elizimeleyo labanye abe-Triple C. kanti abanye babikwa bexotshwe ngamapholisa kodwa endaweni eziningi amapholisa abikwa engenzanga lutho. Ungathini ngalokho?
Izinto ezinjalo zibanga ukuthi kugcine sokulempi elizweni, sekulokuxokozela elizweni, sekulodlame elizweni, ngoba abantu bagcina bengelayo enye into abangayenza ngaphandle kokuthi bazifuqele ebona ngokwabo, ngoba nanku phela amapolice abukele kabavikele. Abantu bafuna ilungelo labo, ilungelo leli labuya ngegazi, ilungelo lokuvota labuya ngegazi, kwafa okhokho, kwafa okhulu, kwafa abafowethu, kwafa odade, omama, kwafa abantu abaningi kakhulu ukuze sibe lemvumo yokuvota. Ngakho kulilungela abantu abangasoze balithathe kancane kubona belisukumela ukuthi balivikele. Nxa bebona abantu befaka amatafula besethusela abantu endaweni zonke nje lapho bathanda khona, yinto engamukelekanga ukuthi abantu bethuselwe ngalindlela. Ngakho abantu ubona sebezisukumela bezenzela bexotsha yona fazi leyo, kuwukuthi umthetho ubukele nje kawenzi lutho, okuyinto nje eyenza ukuthi lolu khetho kugcizeleleke ukuthi kuyadlalwa nje, kuyadlalwa nje kakhulu, asovote ekhululekileyo la kancane.
Hello ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube ohlaziya izembusazo wexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekwobulawayo. Imbiko esithola kwezinye izigaba ezitheneyo zelizwe ezibalisa iTV iMakoni ikhomba ukubana ibandla leCCC lilamavoti amaningi liyanqoba. Ukuthi eNorton obemela iNorton edalele phelamende umnumzana Themba Mliswa usevumile ukuthi unqotshiwe ngumnumzana Richard Tswangirai oweCCC. Ikhomishini yezokhetho iZEC ithi izakwazisa impumela yokhetho lukamongameli ngomvulo ozayo. Likhomishini yazise njalo ukuthi abazakwethula impumela ingaveli kuZEC bazajeziswa. Kusenjalo abantu abavotile kwezinye indawo kobulawayo eziphuze ukuvulwa baze baqeda lamuhla emathathakusa. EHarare kwezinye indawo belokho kuvotwa ngesikhathi sikusiya emoyeni. Omunye wabahlola lolukhetho kobulawayo umnumzana Thembelani Dube uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 akubonileyo kulezo ndawo.
Lo fuliana umuntu wakule business center phela le police station kwafanele yetende ekhathi bakule sithi izindle ezitsha nxa ususiya ebusteni lapha. So yikho lapho besikhona kathesi sisanda kunanzele ukuthi i-police station enaleyana ivule ngo-1 emini namhlanje ngokuphuthilela amaphepha. So-ke bakhaya ukuthi bazavala ngo-1 ekuseni izindlela ngamafishane ukuthi kusanda ukudlula phakathi kwamabithi. Abantu lokhu bebaningi abakwequbu labantu abamele ukuthi bavote sebevotile nje abadlula phose amakhulu amane baningi. Ayisiyo yodwa indawo lapho kugcwele khona abantu sebesadlula kibonketha kubo-Baptist Church ngale lapho sike kuleqhuku labantu ngoba la indawo yakhona iphalise ngama-1 ukuthi ithole izinto zonke sobasebevula ngama-1 so ngezindlela sebekhanyisa nje ngamalayikho nalawo esola ngoba ngama-endi. So indawo yakhona nje ezinye lamagetha athathileyo ngoba kusetshenziswa amasola.
Like laxoxisana yini labantu njalo bathini ngalesi simo?
Kona ukuthi kulabantu abangomama nxa sokunje seminyameni baye bengasaphathekanga kuhle ngenxa yokuthi izindawo lezi ziyakwazi ukuthi eziningi zakhona zabe zigcele imtigilamkhuba abantu abangathatha i-advantage yokubona abantu abalokhu bethanje ngoba nxa kuzeukuthi umuntu khaya ukuthi uzaqeda ukuvota ngaipolling station izavala nje ngo-1 ekuseni kokhaya kuba lohlupho kakhulu ikakhulu ebantwini abangomama.
Bengabe bekhona yini abanye abakhaleleyo lababona bebuyela ezindlini kumbe abanye abakade belokhu besiza ukuzovota?
Abasoze baswelakala abantu abadela emoyeni ngenxa yokuthi abanye phela bavuke ekuseni ngamasikisi bezitele ukuthi kuyadutsha u-8 wathumela bathumela khona kodwa-ke naso kumele avuke ekuseni ngosikisi esho ukuthi uyabe ezile ekhomendlini mhlawumpe ngabo-5 ngoba abanye baphume ngama-4 ngoba abanye njengaqeda labo intalilaphadi kodwa khona mina bebesuke bavuke ngama-4 bagaisa ukuthi amabizo abo besuka lapho besiya laphana kodwa-ke ngokunjalo bena laba abafana lapho ekhathi bathi ematendeni labo bavuke ekuseni hovisi kodwa-ke balinda ngoba isikhathi semini lapho kuqaekhonakuvota. So naturally abantu labaaberedinile njalo abaningi bagcina bekhalala.
Ezinye inkinga elibone abantu bebhekana lazo yiziphi kulolu hlelo?
Sikunanzelayo ukuthi umuntu nxa efika endaweni azitshele ukuthi uzavotela khona kwesinye isikhathi yakuthengiswa kade lingekho futhi kutengizwa kase liphosele kwenye indawo le i-voters roll njengoba siyakwazi kuba le-demitation abanye abasazange baya-check-a amabizo yabetshele ukuthi eminyakeni edlulileyo ukuvotela phana singasefika lapho kuthi ukuthi ibizo lakhe selisusiwe laphosela kwenye indawo ekhathana ngaphansi lakhonokho ukuthi abanye abantu bayalinda kodwa kungaphumike impumelo esathileyo ukuthi khonokho abakulindileyo kuzaphuma sikhathi bani mbe kuya sikhathi bani singakutsho ukuthi lawo maoekwalindileyo kungacathi ukuthi azakuya isikhathi so kungana kuthena kusenza ukuthi abanye abantu bakhalale njengoba siyakwazi ukuthi ilizwe lezimbabwe abantu ngabantu abasebenzayo so esikhathi esiyangumuntu yasekhanga ukuthi ilanga lakhe lonke selilahleke angazange asuke kwaba endaweni ethize abese cela kwanga ukuthi mana asuke kathethi uzathi mhlawumbe sephenduka mbe angasaphenduki itele ilanga ethethwana
njengenhlanganiso yezesine ehlola lolu khetho lingathini ngalo
sizakhiphaka umbuzo ombiwo ogcweleyo njengoba abantu bokubesavota zakhe umbuzo ogcweleyo ngokuthi uhambendakwakhathi esingakhuluma ngalokho esikubonayo lapho sihamba khona esikunanzelayo ukuthi nxa abantu bengasavotanga ngesikhathi basikhangele ukuthi bavote ngaso ukuthula lokhu bekulondoloza kabakho asebesenza ubudlwangudlwa so ngokunjalo-ke siyakhuthaza ukuthi abantu baqhubeke besenza khonokho beziphatha ngaleyo ndlela lokuthula phakathi khonokhana yinto esiyikhuthaza kakhulu siyinhlanu sezimbabwe election support network izes sibe sesikhuthaza ukuthi okwenzakeleyo kathesi sasingakukhangelanga ukuthi izes izakwenza ngoba eminyakeni yonke kwakuvote kuhle ngesikhathi eziqondileyo kodwa kathesi sikunanzelela ukuthi hayi ngantu kulezi khwethazi zaleleyo so siyakhuthaza ukuthi inhlanu ingaphindi ikwenze lokhu ngoba kuyahlukuluza abantu babezisele ukuthi bazokhotha kodwa bagcine besehlukuluzela emoyeni njengoba ngithine nhlanu ezi-ground lapha ezibhodabhodayo so nathi siyaxoxisana labo sihlangana labo khonapho labo bebona khona konke esikhathi kubonayo bakhona amabandla bakhona laba abakhangela bezimele zikhona inhlanganiso ezina kwamanye amazwe so hayi bakhona.
Alo-ke ngumnumzana Thembelani Dube isikhulumeli senye inhlanganiso ezihlola ukhetho oluqhubekayo elizweni ezesin koBulawayo obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Okwamanje-ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umkhuhlane wendingindi uqhubeke uhlasela abaningi koBulawayo kusukela uqhamuka ngozibandlela. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ulesiqiniseko sokuthi uzanqoba kukhetho. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kuhlelo lapho elithumele khona imilayezo yenu nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani lonke? Hayi, siyabonga, siyalubona ukhetho olwenzekayo ekhaya mpela kwelaseZimbabwe. Hayi, umnumzana mpela upresident wethu, hayi yena ubugebengu yinto zakhe, ubugebengu yinto zakhe mpela. Kodwa hayi, sizohlolisisa sibone nje ukuthi impumelelo izoba njani. Kodwa hayi, mina ngendlela engibona ngakhona ayakuthembisi mpela. Kusase semnyama ebusweni benkawu, kusase nyama babhizi basroba right left and right ngaso sonke nje isikhathi siyarojwa, akukho nje into ehamba kahle nje ekhaya. Kusho ukuthi sisazophila sikwamanye amazwe kuyofuneka nje ukuthi sibekezele bafowethu nabodade wethu, mhlawumbe ngolunye usuku uNkulunkulu uzosiphendula. Sithandazeni sincengemini ukuthi uNkulunkulu asiphendule imithandazo yethu. Ngolunye usuku nathi laba esiloku sibavakatshele emazweni abo bazogcina sebesiza kithi. Siyabonga Studio 7 ngezindaba thumela zona njalo imihla namalanga. Lali liphathiseke, kwabasekhaya liphephe. Imlomo yenu ingabi mide kakhulu. Makungafanelanga ukukhuluma ungakhulumi, khuluma lapho okufanele khona kuphela ukuthi ukhulume, ngoba nempilo zethu kufanele ziphephe. Siyabonga kakhulu lo okhulumayo Vumelo Sikhumalo wangasedandanda emzola le phansi ezihlahleni ezinkulu. Ngiyabonga
Studio 7 obengelelayo okasibanga lebhansi elufanele mina bakithi ngizwa ngisiba lusizi kakhulu ngendlela eyenzakalayo ekhaya, eyenziwa ngabafowethu, eyenziwa ngabodadewethu, eyenziwa ngabazali bethu, okungangokuthi kambe bangaze bavotele izanu futhi iminyaka yonke lokhu behlala bevotele iphathi eyi-1, okungangokuthi kambe shuwa kababoni yini lwenhlupheko esinayo. Lamhlanje bona laba abantu okuthiwa abantu abakuthi abalima bayenzani bayenzana benza ama project wathi 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 abanye ngobuningi babo izinto lezi babuye bazozithenga ngokusebenza kwabo ngaphandle emazweni bebalekele uhlupho bebalekele ukushwela kwemisebenzi ekhaya bebalekele ukuthi bayantu ababo bayalamba bayaqhwanda lapha baqhwanda khona emazweni la abazweni baphila kabuhlungu abazali boni bethu bebathathe ilokuzeni amavoti banikeza izizani bathi izani ilungile ngoba izani yabo ibanikeza indumba mhlaba mhlazana wamavoti ibanikeza indumba mhlazana bikwenziwa amamithini igqoka izinsalo lezi zigqokayo izigqokelwa ukuthi ngoba liziphiwe kanganani yini lingacabangela abantwabenu lamadoda enu labakhwenyana benu labomalumakazana wenu abangaphandle abangekho abaphila kabuhlungu
ngithi leyo zanu bayakutshengisa ukuthi balovalo besaba ukuphuma esikhundleni kungakho ke babona ukuthi liyamuhle izinto azibamelanga kahle sebezama izindlela ezingamanga kahle ngitsho noma bengathi bayawina eqinisweni elihle abantu ozabejuthile especially abantu abaselayinini ngalesi sikhathi elinde ukuvota
Studio 7 linjani ku-Studio 7 basakazi lonke linjani hhayi ngilethi ukubonga kuphela namhlanje ngilethi ukubonga kuphethe unkulunkulu alibusise ngalokho elikwenzayo ukuthi nikindisa indaba ezinhle unkulunkulu alibusise
Studio 7 siyabingelela siyabonga kakhulu umsebenzi sesizafika emaphethelweni okuzama ukuthi siye ku-election hhayi siyabonga kakhulu kodwa silokushawula uvalo okuthize sikhona lathi lapha ukuthi sizovota kodwa uvalo lona ngeke lwelukushaya ngoba siyazi ukuthi i-history eZimbabwe nge-election vele banjani ngabe kuthiwa abantu bezimbabwe bonke bayakubona lokhu mina engikubonayo ngaba asikho kuyonke le nkinga ngoba ukuvota ukuthi umuntu enze intando yakhe intando yeningi ilandele uma kuthi amaZimbabwe asevotile izeki ayikhiphe imiphumela yabantu iye kubantu nge-free and fair odliweyo udliwe owinile uwinile akula muntu ole-right ukuthi ethi abantu uma bevotele kumbizani free and fair ukuthi akubuse i-CCC no asikho njalo but intando yeningi uma abantu sebefuna i-CCC ukuthi iphathelelwe likaMthaniya iZANU-PF labantwana bezanu bona abasupport izanu abavume ukuthi amaZimbabwe asefuna ukuphathwa i-CCC into esabe sifuna i-fairness so labo abezeki ngibaxwayisa ukuthi abakhiphe imiphumela ngokukhulu ukushesha uma kuthi sikhona and bengathathi ihlangothi uma kuthi i-CCC winile abanika umbuso uChamisi kwesezo sicela lami ikhona manje njengamanje ngizovota ngivota ngobuhlungu ukuthi ngifuna ukukhipha uJob Skhala ejele ngevote lami ngoba ngiyabona iZimbabwe ilokugcindezela kakhulu abantu abangaboni ngaso linye layo siyabonga singathi uNkulunkulu ngabusisa amaZimbabweni ukhetho luhambe kahle ngendlela engifanele sithi God bless Zimbabwe amen siyabonga kakhulu Studio 7
sile sicelo ezingumuntu lowo obizwa ukuthiwa uphethe zombusazwe ukuthiwa ngiangilishoni sibanda lo muntu lo sicela ukuthi ngakuthi uyamambijani into yakhe leyazama ukuyikhuluma le asupport iparty yakhe leyo isupportayo enkulu siyacela ngomuseke ukudisturb abantu uangilishoni sibanda lo umuntu wezanu PF straight ulicubungule ezombusazwe hhayi akusilo qiniso leyo umuntu okhanya ngani nje kazazi lokuthi uthutsha ngaphi uya ngaphi akula muntu oxakule zombusazwe othatha isayidi yeyodwa mnyaka yokunkuhlale ekhuluma into eyodwa sicela sihloniphe umuntu engabe siqede idatha ngokwenza into zakhe ezingaqedakali ngazokaliwe siye sabe ukuthi kuyatress pakulipublic yestudio seyo siyathethisa ngantu yasiyamthuka lo muntu lo uyadelela lokhu uwezositshela into yakhe ebolileyo ngaqedakali ngazokaliwe lokuluzama ukuthini kathule vele ngabe bekukhuluma kugruphu lethu leli ngoba siqedele idatha siyavula inonsense yakhe singakwathi kule nto zayikhulumeki kangako siyacela ngomusa siyacela ngomusa angiyisitoni sibandawoni lo ami inonsense yakhe lo inonsense leyo yenzayo leyo asiyifuni thini asithandi kulayela idoti thini asithandi siyokulayela idoti kame ngento yakhe leyo sapoti okusapotayo aphelele lapho kuyasidelela lo
Studio 7 siyabonga bakithi mina kakhulu yimi engibongayo ukuthi vele sikhavela indaba zeZimbabwe ne-election kuningi engikufundileyo kukhona kanti ngendlela ade lisakaza ngayo kuningi engikufundileyo okuvela ebantwini hayi siyabonga kakhulu Studio 7
linjani emsakazweni we-Studio 7 balaleli kunelabasakazi okhuluma ngunkosi ophuma endaweni yasenkayi ya yazi abantu bezeki lezanu iziyelele strike basenzela ishiti kuphela sikwateka besitshone sibhizi sisemalayinini lapha simile besenza opopayi babo befihla amaphepha besenza isithoti sayo sokuriga sinsi lokhu kwaba lo mgaba kaze sikubone okunje gaba wayekwanisa ukupheka izinto zakhe kodwa angapha akungakhanyi lokhu abakwenzileyo yazi zani sisiswele ukuthi yenzeni sisiswele siphele yomaplani okuriga sefuna ukubuso kwenkanga manje lo nyaka bayicinda intaba baphume bephele mna ngagoka ahlathwale zakhe ahlale ehlale emapulazini kwabo sijwayela kabi sithole silinde amabhalothi lapho ezenza into abazwayo besijiye badiliwe amakhotho amakhotho okwenzana ukazi umonzora wathi efuna ukuwithdraw babesithi bona 11 days awusavumi sebeprintile so o 11 days lezi bebesenzani bebengakwazi ukhetho lolithi libuya nini lokhu ebalungiselele ukuvota after 5 years bebengakwathi kula ma-election azayo futhi manje wathi sesiwathi amele abe ngo-2028 kwinade bekwenza besenza iziyelele zabo la basishele ngayo
lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Njengoba sike satsho balaleli sebeqalisile ke ukukhipha lokho okuthiwa ngama-V11 okuphanyekwa phandle kwalapha ukuvotwa khona okukhomba ukubana ibandla lesisi liyakhokhela ezigabeni eziningi esezibaliwe okwamanje. Kodwa ke silentathele izindaba yethu umlondolozi Ndlovu osecingweni. Ngiyakwamukela kuhlela.
Ngiyabonga kanti.
Ye, ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi kuhamba njani, sizwa kuthiwa impumelelo siqalile ukuphuma, kukhona yini eselikuzwi?
Ye, impumelelo siqalile ukuphuma sibili, kodwa ngingakusho mina ukuthi lapho ngikhona ngise Harare, sengingafika eWestley, saya eWarren Park ngangena eBelvedere, abantu lokho besavota kuma constituents lawo ngoba ama ballot aphuza ukufika. Kodwa abantu njengokuthi umongameli Zolo wengezelele ilanga ukuthi namhla kube lilanga lokuvota. So abantu abakwenzile namhla ukuthi bayaqhubeka bavuke besiya kuma-polls. Ngiyalofika sathi eBudiriro bethi abantu lokho beqhubeka bevota. Kodwa sesikutholile okwamanje sesithole umbiko ozela ummeli we-Norton. Akade ngummeli we-Norton uMnumzane Themba Mlisa osithumele umbiko i-WhatsApp odiyo lapha evuma ukuthi hayi usenqotshiwe libandla le-CCC unqotshwe. Richard Tsvangirai eNorton bekuncintisa uRichard Tsvangirai oweCCC uThemba Mlisa oncintisa ezimele lo Constance Shamu obencintisa imele ebandla leZANU-PF kodwa imbiko esesithola ukuba uRichard Tsvangirai nguye osengumeli we-CCC eNorton.
Manje ungasitshela ukuthi ngokuzwa kwakho impumela ezinye indawo ikakhulu emaphandleni lapho okungamaphepha afike khona masinya ihamba njani?
Yena kule khona siyeza thola kwezinye indawo.
Siyaxolisa lapho icingo lukamlondolozi ukhanya lungeni kahle. Kobulawayo silo Anastasia Ndlovu. Anastasia, ungasitshela ukuthi unjani umumo? Hello? Mlondolozi ukhona?
Yeyikho.
Okay, besibona ngani ucingo soluyile. Ya, manje ungasitshela ukuthi nxa sokuthiwa sizike seze ukubana nxa bengezelela isikhathi kade bengavalanga baqhubekile ukuthi ukuthi abanye bagcine esinyi isikhathi sicine sesichaya sokusiba khona ngezikhathi ezi abantu belele. Manje kuyahamba njani khona pho? Bakhona yini abalokhu bevulile bona kade bevalile kumbe kuhambe njani bahle baqhubeka?
Ye, ngingathi yakwe e-polling station e-Wesley Primary School lapha kade sebevele bevalile kodwa bavulela abantu ukuthi beqhubeke ukuvota. Ngifike khona ngo-1 a.m. ekuseni ngathola abantu bevota. Njalo okunye kunanzeleleke ukuthi abantu abaningi balele ezindwendweni ngoba ibandla le-CCC belisebenza abameli babo akade betshela abantu ukuthi bengasuki bengayi ngekhaya ngoba besesabela ukubana balakho ukunqotshwa. Kodwa ngiye ngafika e-Warren Park G primary school, e-Warren Park 4 e-primary school lapho ngithole khona abasekeli bezanu-PF bethaba sifika ukuthi hayi akuvotwanga indawo akade bengagelanga ukubana benganqoba. Ngikhulume nomunye umsekeli bezanu-PF uMnumzana Lamekchinyayi yena uthi hayi ibandla lakhe kalilandaba lokunqoba emadolobheni. Kodwa abaningi bekhala ukuthi kanti kini imbangela yokubana amaphepha la aphuza ukufika kuyini khona kuzakala ukubana iHarare yiyo eseduzane nasemakhaya khona emakhaya amaphepha efike wonke ebusuku. So enye impumela engiyitholileyo ne-councilini eChipinge kwenye i-polling station eyazalwa ngokubana yi-Tarkwirira Community Hall eChipinge South Constituency lapho
mlondolozi isikhathi iso sesidliwe ngumangoye. Hayi, siyathemba ukuthi siza kubamba ngokuya kwesikhathi sizwe ukuthi kuyaba kuhamba njani. Siyabonga. Hayi, lathi sibongile. Alo ke bekungumlondolozi Ndlovu, intatheli izindaba yethu esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa.